Siyabonga mavela silo Chris lichona njani izulu kandaba siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 ngombimbitho 2016 siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
You have to pay back the arrears. Until
kumele libhadale izikwelede zenu. Ngaphandle kokuba eZimbabwe liqale libhadale izikwelede zalo ku-IMF, ku-World Bank, ku-African Development Bank, akula esingakwenza okwamanje.
Iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe litshela idale lephalamende ukuthi eZimbabwe kumele libhadale isikweleti salo nxa lifuna linhlanganiso evuselele ubudlelwano laleli lizwe.
Okokuqala okuqakathekileyo kumele lolu daba kube kungabi licala ukuthi abantu bakhulume ngakho kwelakithi. Into yokuqala eqakathekileyo ukuthi abantu benelise ukuxoxa ngalelo daba, abantu benelise ukuthi bekhalele izihlobo zabo ezahamba, abantu benelise ukuthi bebekwazi ukuthi uzibani banyana wangikhaya wayana.
Oke wabotshelwa ukubukisa imfanekiso ecothoza umbhuqazo weGugurawundi u-Owen Maseko uthi udaba lweGugurawundi lolu luyisilonda esibhibhidlayo esimele selatshwe. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule uluhlu lohlelo lokuba amaqembu azadlala njani lo nyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe namhla litshele idale lephalamende ukuthi eZimbabwe kumele libhadale izikwelede zalo ukuze inhlanganiso eziphathisa amazwe ngemali zivuselele ubudlelwano balo lohulumende weZimbabwe. Kubika uMavis Gama.
Amalunga la abumba ikomiti yezemali bathi bakhathazekile batshela leli qula elikhokhelwa ngumnumzana Dominic Faniza ukuba lolu hlelo oluqale ngomnyaka 2013 ngesikhathi sohulumende womanyano seluthethe isikhathi kungekho okwenzakalayo lona ilizwe selilungiselela ukhetho. Ingozi kuyikuba kuza kube kungekho ozihlupha ngalo kuzaphazamisa lo hlelo lokuvuselela ubudlelwano labamazwe athuthukileyo. Umgcini sihlalo wale komiti umnumzana David Jafika weZANU PF uthi kuyinto edanisayo ukuba belulokhe luqhubekiselwa phambili lolu hlelo kungekho kubonakalayo okwenzakalayo. Omunye wamalunga la umnumzana Samson Mukanduri weZANU PF laye ukhuthaze abe-IMF ukuba bayekethise ukuze eZimbabwe lanelise ukufinyelela usizo emazweni awumanyano weBretton Woods lezinye inhlanganiso ezitholisa usizo lwemali. Kodwa ufaniza uthi lanxa eZimbabwe litshengise ukuzinikela ukuzilandela iziqondiso zohlelo lwe-Staff Monitored Program njalo lanelisa ukwethula uhlelo lokuba lizozihlawula lezo zikwelede emhlanganweni owenzelwe eLima kwele Peru ngenyanga kaMfumfu nyakenye.
You have to pay back the arrears. Until
kumele libhadale izikwelede zenu. Ngaphandle kokuba eZimbabwe liqale libhadale izikwelede zalo ku-IMF, ku-World Bank, ku-African Development Bank, akula esingakwenza okwamanje.
Wengeze ethi kumqoka ukuba eZimbabwe lenze izivumelwano labezinye inhlanganiso lapho lilezikwelede khona abalamandla okuthatha izinqumo kubhodi ye-IMF. Wathi lanxa yena labequla lakhe bengayikhupha iripoti enhle phezu kwendlela iZimbabwe iqhuba ngayo, akukho okuhle okungaphuma nxa bungebuhle obudlelwano lenhlanganiso ezitholisa imali zezikwelede. Wengeza ethi izibonelo zitshengisa ukuba okunye kwalokho okuhlupha abenhlanganiso lezi kungelani lezikwelede. Ufaniza uthi kumele ilizwe liphange likulungisise lokho. Owake waba ngenye yengcwethi kwezomnotho kugatsha lwezemali umnumzana Masimba Manyanya utshela iStudio 7 ukuba kuzwisiseka lokho kukhathazeka kwabameli laba. Wathi lanxa lolu hlelo lwe-Staff Monitored Program luqhutshwa ngendlela elungileyo akukho kubonakalayo kungakho bekhathazekile abameli laba. Iqula le-IMF leli liselizweni okwamaviki amabili ukuzabona ukuba luqhutshwa kanjani uhlelo lokuhlawula izikwelede zelizwe ngaphansi kohlelo lwe-Staff Monitored Program kanye lokuba kubonisanwe Bese lisiya kwethula i-report yalo ku-board ye-IMF emhlanganweni oza kwenziwa ngenyanga kaNkwenkwezi. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Okay, wabotshelwa ukubukisa imfanekiso echothoza umbhuqazo weGugurawundi umnumzana Owen Maseko uthi udaba leGugurawundi lolu luyisilonda esibhibhidlayo esimele selatshwe ngoba uZulu eMathebeleland leMidlands eloke ebuhlungu ngokubulawelwa izihlobo zakhe lokuhlukuluzwa libutho le-5 Brigade. Umnumzana Maseko ubotshwe ngo-2010 ngemva kokubukisa imfanekiso ayidwebileyo e-art gallery kobulawayo, njalo imfanekiso le yakhitshwa kuli gallery. Kodwa okwamanje uMaseko sesungule umbukiso ofanayo njalo kwele South Africa emahofisini enhlanganiso ye-Open Society Initiative for Southern Africa eJohannesburg. Umbukiso lo uqale mhla ka-25 ngenyanga isanda kwedlula, njalo uzaphela mhla ka-22 kulinyanga. UMaseko uthi uyathokoza kakhulu ngokuthola ithuba lokubukisa imfanekiso yakhe le-South Africa, njalo uthi udaba leGugurawundi kumele lukhulunywe ngalo ngoba belokhu bebuhlungu abantu abaningi. UMongameli Robert Mugabe wetheswa icala lokubulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili ngebutho le-5 Brigade phakathi kuka-1983 lo-1987 eMidlands leMathebeleland, njalo kakaze axolise. Sixoxe lo Maseko waqala ngokuchasisa ngombukiso wakhe.
Le imisebenzi nje itshengisa nje izehlakalo zona, indlela abahlukuluzwa ngayo, indlela abantu abadange ngayo, indlela ama-newspaper or amaphephandaba ngezikhathi zonezana ayevele kuloba uvele kukhona lakho ngakufaka emdubini, okwakukhulunywa nje ngabantu abatshiyeneyo, njalo okunye kwakhona okuningi okwakhulunywa ngumongameli wakuleli lizwe.
Khona kuyini kahle kahle okubukisayo? Yizithombe zomdaka, izithombe ezidwetshiweyo, imfanekiso kuyini?
Le yimfanekiso edwetshiweyo, lezithombe. Izithombe lezinye ngesilungu ngama-installations, ukuthi uyathatha wenze izithombe ezifana nabantu njalo ezikhangelela njengabantu, ngoba ungabona isithombe sakhona ngesomuntu owayebotshelwe ngenyawo ikhanda liphansi, kuyikho lokubokisa indlela abantu ababehlukuluzwa ngayo. Kuyabe kunjengabodoli nje abagqokiswe impahla, kodwa ma ubakhangele kuyabe kukhangele ngasene njengomuntu opheleleyo omkhulu okhulileyo.
Ukwelapha isilonda seGugurawundi Maseko, kuyini obona ngani kumele kwenziwe?
Awukuqala okuqakathekile kumele lolu daba kube kungabi licala ukuthi abantu bakhulume ngakho kwelakithi. Into yokuqala eqakathekile ukuthi abantu benelise ukuxoxa ngalelo daba, abantu benelise ukuthi bekhalele izihlobo zabo ezahamba, abantu benelise ukuthi bebekwazi ukuthi uzibani banyana wangikhaya waya ngaphi. Yikho okuqakathekileyo okokuqala. Then maybe sokungabuya-ke kukhulunywe nohulumende kubonakale ukuthi njengobana kwaphelwa izifuyo, saphelelwa yimizi, saphelelwa ngabafowethu nabazali bethu, kumbe zonke izihlobo zethu kuyenziwani.
UZulu weZimbabwe okhona le South Africa lapho obukisa khona mazwi banongamtshiyela wona?
Abahambe beyobona lo umbukiso omkhulu, kumbe laba abasuka lapha bevakatshela khona ngale ngase-South Africa behambe beyobona lo mbukiso, ngoba kuyisikhumbuzo esikhulu njalo kuyimfundiso enkulu ikakhulu kulaba abancane naba ababengekho ngesikhathi sakhona kusenzakala.
Lo ngumnumzana Owen Maseko obukisa imfanekiso yakhe yeGugurawundi okwamanje kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isizalwane seZimbabwe esihlala khona pa eMelika umnumzana Don Vundla uthi kumele abantu abavela eZimbabwe la kwamanyamazwe bengasabi ukwenza imisebenzi yalabo okuthiwa kabafundanga. Umvundla oseleminyaka eminingi ehlala eBaltimore eMaryland uthi miningi imisebenzi etholakala eMelika engenziwa ngabantu abavela ekhaya. Asizweni ixoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngikhonapho nje ungaphuma emnyango khona lapho ungambona.
Singathi-ke wabuya nini khonapha-ke eMelika?
Umuntu wabuya lapha esaphuma uchago emakhaleni.
Kusho ukuthi kudala sebili kakhulu?
Siluphalele emazweni umfokamdala.
Kodwa kunjani ukuthi umuntu abe lapha isikhathi eside?
Ubuhlungu bakhona ukuthi nxa usufika ekhaya abantwana obashiya bengakazalwa sebe labantwana babantwana, sulahleka usakwazi ukuthi ngubani. Nxa ubuza umuntu kumele akutshele uyise mkhulu ukuze umazi ukuthi ungowangaphi.
Manje umuntu ugcine senzani lapha njengoba ukhanyazani phela isiko uyabo ngasalazi into ezinjalo, so kwenziwani phukulapha?
Hayi, ungeza umuntu ethi isiko kasalazi uyabuyazenzisa. Kambe mina vele ngabuya loba nishilo nje ukuthi ngabuya ugcago lusaphuma emakhaleni, hayi ngase ngiqinile amathambo eseqiniswe isitshwala sonyawo uthi ndoda. Yikho, ya hayi hayi lokho kambe ukuthi ungabe kuyaphela.
Akungeke kwaphela Silivundla. So
akusegazini.
Mhm. Okamvundla wenzani lapha ke eMeli?
Hayi kathi sizama ukuthi wena ke ngibuthabuthi umuntu abuye la eziphumelele ekhaya bamguqe alale laba labo khokho.
So singathi kodwa emsebenzini lapha lichova njani?
Hayi 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 indaba yasijayele ethini ukuthi sibe siloke sithi khonoko khonoko nje hayi siyaqhuba ndoda siyaqhuba ngoncengancenga uyayikhumbula ibhasi service owodwa ngoncengancenga
kakhulu
ye
ye so ke nxa sikhuluma ke ngomuntu obuya lapha eMelika singathi nxa sikhangela ngezemsebenzi ungatshelana umuntu ongathi ubuye lamhlanje.
Nxa ngithi mina umuntu sibili nxa ubuya lapha eMelika hayi imisebenzi ikhona. Uma ungakhethi ofuna ukukwenza usithi ufuna ukungena ungaqalisa khona lapho kulula. Nxa kuwukuthi umuntu omusha ulungiselele ukuthi ngifuna ukuthi ngilungiselele eMelika kathesi imisebenzi ekhona. Uhulumende lamabhizinisi abafuna khona abantu nalezi eziqondana lezebulembini uyabona kuma-computers lako konke khona lonke esithi ngawe ngesingisi ngayi-technology. Nxa ulapho sibili hayi imisebenzi iminenge sibili. Kanti-ke njalo le imisebenzi yokusiza abantu uyabona abantu kwesinye isikhathi babathole ngani ukuthiwa hey nxa ngifuna umsebenzi kumele mbe yi-accountant ngibe yi-engineer uyabona imisebenzi enjengayenalo njengoba ngama-social workers njengoba ngama-councellors anti ngikhulumisi ngiwasebenzisa ibala lesikhiwa imisebenzi yokuncedisa yokunceda abantu abantu abaswela uncedo empilweni yabo ikhanya ikhona sibili ngoba abantu abaningi basuka bayishiye eceleni leyo msebenzi
phela abantu bezimbabwe bathi imisebenzi le ngeyabantu abangafundanga kwenziwa kwini ukuthi abantu begcine becabanga njalo.
Kusho ukuthi ungezwa sesitsho njalo thina ngabona sebe singananzeleli ukuthi uvele kawusoze ungene ke kuyena leyo msebenzi ngaphandle ufundile. Angazi ukuthi sasuka sakuthatha ngabe kona lokhu awungeni sibili ukukunika nje isibonelo. Nxa ukuba yi-social worker ukuze ube yi-social worker eMaryland kawusoze ungene ngaphandle ube le siqu esingaphezu kwesiqu esisibiza ngesikhiwa sithi i-masters.
Lo ngudon umnumzana Don Vundla isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBaltimore eMaryland khonapha eMelika.
Zimbiwe ngulinda imivuzo siyahulula emsakazweni weStudio 7 ngalinyanga kaMpimbitho zifundi nanti ithuba leno lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele nxa lingenelisi inkondlo lingadani thumelane imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni libale lenze ividiyo engaba ngumzuzu lengxenye bese lithumela ividiyo yangkhona ngeWhatsApp ligqoke iuniform imivuzo ibalisa iradio esola amabhopho amakawuso awe-VOA lokunye i-Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
I Isaziso sithanda ukulazisa balaleli be-Studio 7 ukuthi sesiguqule indlela elilakho ukubala, ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsayithi yethu ethi voandebele.com. I-Studio 7 izaqhubeka ilethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 lamhlanje ngo-8:30 lapho esikhangela khona isimo semali emabhanga. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Isiphathamandla sakwele-Malaysia sithi isiqhebo sendizamchina isitholakale kwele-Mozambique silakho ukuba ngesendizamchina ye-Malaysia enyamalale ngo-2014. Kodwa isiphathamandla lesi sithi kabakabi lobufakazi obugcweleyo. Ele-Indonesia selixwayise uzulu wakulelo lizwe ukuthi kuzaba lezinye iingozi eziningi ezemvelo ezinjengokuzamazama komhlaba okwenzakale ezihlengeni ze-Sumatra izolo. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Sengilifaka kancane ezandleni zika Chris Kande we-Studio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Kande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sikhuluma lesikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba eZimbabwe Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mogwele. Siyakubingelela njalo siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kanti.
Yambuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi kuhamba njani lezi nsuku kumalungelo abantu abaphila ngokuthengisa umzimba?
Singakutsho kulezi nsuku ukuthi lokho esabona kuthethelwana owachasiswayo yisisekelo sombuso welizwe owathi khona nxa kuyukuthi umuntu kumele abothele ukuthengiswa umzimba, kumele kube lo muntu onguye omnika icala oyi-compliment, njalo lowo compliment aye kuwumuntu othengiseleyo. So lokho esibona kwachasiswa lokho, sibona inani labo omama abathengisa umzimba lisiba lilutshwana edrobheni, lisiba lilitshwane edrobheni, and then sibona kodwa kusiba lokudlangudlangu okungezelelekileyo kwathi omama athengisa umzimba ngabantu okuqathangela ukuthi yiba kumele ukuthi kube yiba abathengayo. Sisizwa njalo ukuthi amaphodisa kawo ayenzi lutho, asengani ayebethisa ukumvikela lapho mhala ngoba athi khona anti lithi lavumelwa ngumthetho zenzeleni. So inani labantu abadlwangulwayo, abantu abatshayayo, abatshontelwayo elithiya lihlanda, abantu bangaze bayamangala bafika batshele emapholiseni ukuthi anti yikho likufunayo ezitaladeni. Sikhuluma kunje ngomnyaka ophelileyo, ngithukisela nje ukuthi bangasokucina somnyaka sibeke abangu-4 amankazanyana amancane aphila ngokuthengisa umzimba. Bonke bebhodwa, bekhanyiwe, bebulewe, benqunu bebhodwa ezindaweni ezithiyeneyo kobulawayo khonapho.
Manje njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sikwenzileyo thina ekupheleni komnyaka sithatha khona amathuba omkhankaso lo wokukhona okuthiwa yi-ICASA. Sisuke sayenza umkhankaso omkhulu esasithi khona i-campaign against violence against sex workers. Sikwenzile lokho sizama ukubukisa nokubonisa abantu ukuthi kudlwangudlwangu lobo nokuhlukumezwa kwama-sex workers kube yimpambaniso yamalungelo abantu. Kwasekushithi lamhla ka-17 December okuyilanga okuthakazelelwa khona i-international day against violence against sex workers. Sazama thina lapho kobulawa ukuthi siyesela imvumo yokuthi kunabomama abathengisa umzimba abadlula amakhulu amathathu abafuna ukuthi bamathe kungenamsindo esikuthi ngesingethiso match bebonisa ukuthi kabafuni njalo kabathakazeleli le-violence aba-exposed kuyo. Kodwa-ke amapholisa asibhalela incwadi athi abavunyelwa ukuthi bamathe labo mama. Sathi sibuze isizathu kwasekuthiwa ngenxa yokuthi umama unkosikazi kamongameli wathi yena isihule kumbe ukuthengisa umzimba kakuvunyelwa eZimbabwe ngakho kabangeke asibuthe ivumo yokumatha. Sazama-ke la magqwetha ukuthi sibonisane ukuthi okusekela kumbe okusikhokhela elizweni nimthetho welizwe, hhayi imibono yabantu nje abaphila eZimbabwe. Lokho kwakukhulunywa ngumama sakubona kungumbono wakhe njalo kulungele la futhi akutho lokho, kodwa kwakungayishiyo umthetho welizwe ngoba umthetho ubhaliwe phansi njalo uyachathiseka lula. Kodwa imizamo yethu yonke leyo esazange iphumelele. Sikhangelele-ke ukuthi evikini naleyo kusiya mhla ka-8 March okulilanga ukuthi ayi-International Women's Day sikhankase njalo sikhuluma ngayo nale ndawo yokuhlukunyezwa kwamama okuthengisa imizimba.
Hayi bakithi, isikhathi sesingasavumi kodwa sizaqhubeka ngale ingxoxo ngeviki ezayo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba ebesikhuluma laye. Esizakhuluma laye njalo nguMojalifa Mokwele owenhlanganiso yeZimbabwe Sexual Rights Center ebona ngelungelo labaphila ngokuthengisa umzimba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyabonga jahala kithi Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba. Kwezemidlalo lamhlanje, inhlanganiso yenguqo iPremier Soccer League siyethule uluhlu lokudlala kwamaqembu kusigaba se-PSL lonyaka. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yesigaba se-Castle Premier Soccer League ikhangelelwe ukuqala mhla zimbili kunyanga kaMabasa. Uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani lonyaka oluthulwe inhlanganiso ye-PSL ngolwesibili luveza ukuba iqembu eliphakamise isicoco nyakenye le-Chicken Inn lizadlala leli Dynamos koBulawayo kumidlalo yeviki lakuqala. Iqembu le-Dynamos yilo ebeliphakamise linkezo okweminyaka emine ilandelana phambilini kokuyihluthunelwa ngele-Chicken Inn. Njalo lonyaka liqhathe umqeqetshi oyisizalwane selizwe le-Portugal uPaulo Jorge Silva. Kweminye imidlalo yeviki lakuqala lesizini yalonyaka, iqembu le-Islanders lalo eliqhathe umqeqetshi ovela phesheya kolwandle u-Errol Akbay we-Netherlands lizavakatshela iqembu le-Wange. Iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu ele-Bulawayo City lizanqikelana lele-Haumain. Iqembu le-ZPC Kariba lizadlala lele-Border Strikers. Ele-Triangle lizadibana lele-Harare City. Iqembu le-Capes United lizatshana lele-Chapungu. Amaqembu amatsha kusigaba se-PSL athele Mutare City kanye lelenkezi Platinum azadlala omabili, kuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala lele-Cholocho. Umqeqetshi weqembu le-Cholocho uLizwe Sweswe ulwamukele uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani lonyaka esithi akumethusi lokuba bazaqala le-FC Platinum okungenye yamaqembu ayelwisa ukuphakamisa inkezo onyakenye.
Hayi sixa number one andisongefi kulevel a-1 ngihlala vele sizilindele ukuthi kona hlangana lowalayi so i-6 ingaphuma ngaze kuthi ebhoso ngaze Dynamos iyabe ivele ifanele ibe njalo kanti kumele ukuqondanela kobani khonapo kanti vele sibe sikulungiselela ungazozama ukucatha vele kathi kuyabeda ngayo ilatshayisayo.
Isifiso senhlanganiso ye-PSL ukuba kuthi kufika inyanga kaNkwenkwezi sekudlalwe imidlalo eyithobamunomunye njengoba imidlalo ye-league kuzamele idedele imidlalo yeqoqo yenhlanganiso ye-ZIFA e-Afro-Asia. Kulimpela viki ezayo amaqembu alandelayo azadlala imidlalo ye-quarter final kumncintiswano we-ZNA Charities. Iqembu le-Islanders lizadlala lele-Chicken Inn. Iqembu le-Harare City lizadlala lele-Capes United. Kuthi ele-FC Platinum lizadlala lele-Haumain. Iqembu le-ZPC Kariba livele selikusigaba se-semi-final ngemva kokunqoba ele-Dynamos ngempela viki edluleyo. ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Njanji. Ke sibale incwadi elisithumela zona lina balaleli ku Facebook nge WhatsApp kanye la ku email. Umlalelo wokuqala uthi linjani basakazi be Studio 7, mina ngiyaphila ngisithi liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu omuhle eliwenzayo ngokusethulela indaba zeZimbabwe lisazisa ukuba kwenzakala nemhlabeni nasempilweni. Lisale yimi umfoka Mholi ngithutha phansi khona ekhezi esigabeni seKapeni. Omunye njalo umlaleli uthi ngithanda ukulibingelela basakazi beStudio 7, inkosi mayibe nani nonke ngokuza ngokusazisa okwenzakalayo. Ngithanda ukubingelela imuli yakoNcube, ngingajabula uma lingayibala eyami incwadi. Yabo ke sesiyibalile mlaleli. Uyavalelisa mlaleli uthi ngisetsholotsho yimi uPK Nizwita. Incwadi yokucina ithi abazali babantwana esikolweni seMlamuli Secondary School bathi bona abasoze bathanyele izibi bezigcine endlini. Enough is enough. Safa sibhekile, ngakho ke bacela uhulumende ukuthi unkosazana Bonyongwe asuswe esikolweni leso ukuba ngumphathi isikolo ngoba engazi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele, njalo bona abamfuni esikolo sabo abazakhela sona. Kasazibethanga ke lapha umlaleli ngegama ukuthi ungubani. Ayilenda ingoma kaStembile Mlotshwa, usenator weMatabeleland South, obehlabela lapho lo Ndashi Mkhize lo James Maravini. Sitshayela iqembu leHighlanders lona eselifikise iminyaka ngamachumi ayisishiyagalolunye 90 years. Ithiywa iminyaka emibili kuphela ngumongameli Mugabe, iminyaka yokuzalwa. Kwaneleke okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.